Iqiniso ukuthi iNasa Council ise iresolution yokuthi ama-MPs ethu wonke lama-senators awabuyele emsebenzini wePhalamenti wonke bemelela izigaba zabo. Njalo bengasebenzi ngaphansi kukamozula lo Phuphe. Yiko-ke sike bazathi zakhetha futhi omunye uthi ama-chief whip abamelela i-MDCA ngenxa yokuthi sarejistwa emthethweni ngeconstitution yeZimbabwe ethi i-MDCA. Njalo lokuxotshwa kwama-MPs ePhalamenti axotshwa ngomthetho ukuthi only party owangena ngayo yiyo ekuxotshayo. Sivumelele ukuthi ama-MP lawo ebezexhwalile efuna ukusikapula bengamelela ngama-principles, sizababiza ku-disciplinary committee sizwe phela ukuthi kanti benziwe yini, yindlala yini, yikwethuselwa yini, yikuthengwa yini abekwenze ukuthi baze baqale balandele izinto ezingekho emthethweni we-MDC yethu. Yiyokuthi sifuna ukwenza kuthiwa i-due process. Sibhalele incwadi u-Speaker of Parliament u-Advocate Mgenda ukuthi engaphindi kwenza ushaka lobo bokuxotsha abantu eneloya esazi umthetho. Sathi hhayi u-justice Chikapi kazange athi asiyo-political party, wathi hhayi isilele ngokunye besaningi i-constitution, i-constitution yethu khona esithambisile sayenza kuthiwa i-supplementary evidence. Yikho kamhloya bayakwazi ukuthi-evidence yakuthiyeni i-evidence e-critical usu-aplya usuyihambile. Sathi oyaxhwala ezame ukuxotsha ama-MPs ethu njalo, hhayi uzabona ilihlo likabani lentwala. Asobe sithi sizamele bani thina siyiphathi esemthethweni, ujaji omunye watsho njalo, uchitaphi watsho njalo. I-propaganda ekushiwe ukuthi asiyophathi le ngabantu abazama ukuzingisa, amajaji bayakwazi.
Ikusasa-ke lapho ePhalamende, lokhu kungabe kusisho ukuthi ibandla le-MDCT alisoze lixotshe njalo amalunga enu, kumbe lithembe ukuthi usomlomo waleli dale uzakumisa lokho?
Thina sihamba umthetho, asinqeni into le ayisokakhokhe, ayisokakhonzora. Iyakwazi ukuthi ngo-opi abathunwayo, uyabona sawine court straight away bathiwa siyiphathi igameli yezanu kf yasehamba yaphila. Kuthengisa ukuthi ingoba zama u-equalize ukuthi uchancellor yi-legitimate leader njengoba tingaqhibi umnangagwa ne-legitimate leader. Yiko uma kunjalo-ke sifuna ukubona ukuthi bazakwenzani, ngoba ebesithi thina asilungelwanga ukuba yi-political party sahamba ku-nomination court. I-nomination court is a judicial court, i-court sibili ngoba yiyo yatho njalo. Kuzatengisa ukuthi izinto zonke nezisazenzayo kufanele ukuthi singadilika kubhizi kwama-election ka-2018 ngoba kutengisa ukuthi i-electoral court liyangenzwa i-nomination court yavoka. Singake savuma thina ukuthi sibadilike esiyirongo thina sahambisa konke okwethu lingamaqhinga ofuna ukudiliza i-party yethu ngoba iqine nko.